sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iQatar ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay, kanti kuhamba njani sibili, ngoba lapha bathi iHamas ayikho right, but bona baletha iQatar ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time, and then sebebabulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho, but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i-two state solution, kube le Palestine kube le Israel, zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami wokugcina, ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kathesi uCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine la iqhubeke ngomsebenzi uMongameli welizwe uJoe Biden uzawina, ngoba it will be a good record on his rule. Bangayekela and then banike iIsrael, ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans yikho abakufunayo, labo bathathe i-credit yangkhona. So hayi, izinto zepolitics ngamanye amalanga awuzizwisisi ukuthi siqonde ngapi, aziqedakali, but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024. Ngiyabonga.